Iningi lezakhamizi zesiPeace Corps North eGwanda zivuke emadabuka kusa ukuze ziyefolela amanzi esikotsho ngoba engaphumi empompini zamanzi ezindlini. Itanka lamanzi elile minyaka ethile lisakhiwa kodwa kuze kube lalamuhla kalikaqali ukusebenza. Ukuswelakala kwamanzi lokhu kwesatshelwa ukuba kulakho kudala kumemetheka kwemikhuhlane yohudo ngoba izakhamizi zizincede egangeni kude busuku zisebenzisa amabhakede lapho ziphathekile. Esine salezi zakhamizi ezivukele ukuya kukha amanzi esikotho namhlanje uNkosazana Theminkosi Nyoni udozuli kakhulu abantwana basengozini yokuhlaselwa yimikhuhlane yohudo.
Oh, abona sezizokha isikotho sesibasela plan. And iproblem esihlangana layo kakhulu lokhu nje nokungela amanzi abantu bayaganga nje sesitrafike kwizinto zezigangeni. Bayenzela ingcekeza kuze kwezindlu.
Omunye okhale ngodubo lwamanzi ngunkosazana Jennifer Mpofu othe sebeze bebanjwa ngamandla kuzinceda egangeni ngoba bengenelisi ukusebenzisa izambuzi kungela manzi.
Vele njengeSpeace North amanzi asiwazi kwezinye izikhathi vele la mathoyilethi athe sokulendlodi basivalele amathoyilethi asangena amathoyilethi silunywa zinyoka emagangeni ngale zigcwalisa iganga ngamagaga. Amanzi please, vela ukuphileyo ngelamanzi, ngcono kube kungela magetsi kodwa amanzi ekhona. Celani lisilungisele indaba yamanzi please.
Umnumzana bekezela maduma fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association uthi sebeze becabanga ukukhweza udaba lweGwanda lokuswelakala kwamanzi edalela ephalamende ngoba umasipala sehlulekile ukululungisisa lolu daba. Ethi njalo umasipala wenza iphutha ngokuvumela uZulu ukuthi ahlale kwezinye indawo ezingelampompi zokuhambisa ingcekeza.
Okwakhathesi vele besesikustage ukuthi sibhale ipetition esiyithumela ePhalamenti la kuminister we-local government. Ngoba sathenjiswa ukuthi isanka leli nxa selikuthethi iproblem yamanzi yonke izaphela but isanka kalifuni ukuphela la manje lokhu esililindile and akucini ngamanzi kuphela ezinye izindlu ezikhona ngala zilamasuwa layini. So abantu basebesebenzisa iganga bejikela amaphepha idoti indawo yonke esuka ezindlini emathelesi.
Umqondisi wedolobho leGwanda uNkosazana Priscilla Nkala uthi kukhona ukusathilela ukuze itanka lamanzi liqale ukusebenza.
Sesayenza iproject ngoba nokutshintsha kwama-prizes wama-pipes so that siye singananzela ukuthi ama-prizes into zokwakha landana kakhwela. So khona ukhona lakho kuya-affect iproject in the sense that engxeni liyabe libhajethini nenye imali but uthola ukuthi la amanye ama-other expenses engezelela iprize. Yabhezela ukuthi ingxenye kule ndaba ye-forex nje ukuthi it's a problem everywhere kuma-project ithi engxeni kunye labe ingafuna ukuthenga phandle but ngakhona ukhenga nje ukuthi i-forex iyashota then ufeyile.
Udubo lwamanzi emzini we-Peace Corps luza ngesikhathi uhulumende exwayisa uZulu ukuthi ahlale ehlanzekile ukuze enqabele imikhuhlane yohudo lwe-cholera loba i-typhoid ngokuhlala egeza izandla lapho ethe wasebenzisa isambuzi. Ngaphandle kokuswelakala kwamanzi leli lokithi selile minyaka lingelamagetsi osekudala okwanda kwezigebengu kulindawo. Abakha izindlu kulindawo bathi bayathenga amanzi okwakhisa kwezinye indawo okubafaka kwezinye iy'ndleko abayabe bengazikhangelelanga. Idolobho leGwanda libhekane lokusilela kwemali njalo lithi lokhu kubangelwa yikuthi izakhamizi azibhadala imithelo okudala ukuthi kube nzima ukufeza inhlelo zikamasipala. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.